akusiyonto esingathi thina iyasimangalisa njalo kumbe sithi thina ingasijabulisa isenzo sibe nemizwa emitsha, kodwa yinto ezingele siyazi ukuthi ibhonasi iyabuya. Kwakusuke nje kwaba izijabu zikhuluma nami nomzana ubethi nxa wayexoxisana labantu ethina ukhangele ukuthi ngeyibhonasi angayiqhumi. Lokuyala sekubona ukuthi ngakusiyonto eqondile, kodwa kwakathe sijabulisa nje ukuthi yena ngokwakhe nomathupha useshilo wafakaza ngowakhe umyomo ukuthi uzinikele kulokho, okusho ukuthi usehlabela kanye nabanye ababevele bekhangele kulokho.
Kodwa-ke ubeselibhalele yini ukuthi alitshele ukuthi yikho lokho okuzayenziwa nguhulumente?
Cha, sibuzwa nje ekukhuluma naye echathisela abantu abambuzayo abajelise ukunqineka kokuthi uyayiphatha kwezisebenzi kakusento yayajabulisa kule lizwe, ekese phendula-ke echasisa ukuthi hathi-ke bakhangele ukuthi bazafunika lokho. Okokuthi kwevele ezabhala bekungadingakali ukuthi abhale, ngoba kwakuvele kungasinto okuthiwa yona iyathandabuzwa njalo kumele ayithandabuzela.
Sezwa-ke ukuthi lifuna ukutshengisela ezidaladini ngalokhu khonokho okwebhonasi, so-ke okwamanje seliyakwenza njani?
Okwamanje engakusho mina ukuthi thina njengenhlanganiso yezimabetha association kasizange sivele sihlabele siko linye ngendaba yesitrike. Bakhona abade bele beyiphethe nje bengathi bayinguemlonyeni. Thina okwethu besikukhangele le ukuthi sakube khona ingxoxo nkulumo ezizagxakulula lolu daba zenze ukuthi kube khona ukudla emathebulini. Sesingadinganga ukuthi-ke sisebenze ngendiko singakagxobuhlanga. So-ke asizange sivele sisho ukuthi sizabenza isilide. Ngaleyo ndlela-ke angifinyelelanga ukuthi ngikhulume ngokuthi kunesilide nokuhamba.
Sizwile njalo ukuthi ibhonasi leyi iyabe iphuma kancane kancane, kambe kuvele kujayelekile yini khonokho?
Yiko obese kuvani kuyimvama ngeminyaka edlileyo ekhona ukuthi ilizwe lelivele libhadala ithi ibhonasi kaninyani kaminyani ligqamula izisebenzile ngezibe izigaba ezimbili nezintathu. Abanye bayithole ngoNovemba, abanye njalo ngoDisemba. Kakusimangalikile lokho ngoba uvele kube sekuyinhla kayenza okweminyaka eminene.